Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lesithathu mhla ka 26 Ntulikazi 2017 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Indaba akade befuna ukumatsha kade belandela umthetho njalo baphiwa imvumo yi-constitution i-right yabo yokuthi bazimatshele peacefully. So angiboni nje kule risk yokuthi amapolisa engabayalisa, but njalo alimangali ngakho ngoba vele sija siyawazi amapolisa lapha Zimbabwe.
Abenhlanganiso yezilwela amalungelo oluntu eHarare bazondiswa ngamapolisa avimbe ukutshengisela kwabakhubazekileyo.
Namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izane isiqalile ngokulandeli imithetho yelizwe sebegandele isisekelo sombuso esavunywa ngoZulu ukuthi yiso sisasebenza kuleli lizwe.
Ibandla lezanupiyefu lenelisa ukusebenzisa ubuningi bamalunga alo edalela ephalamende ukuvotela umthetho ukuguqula ingxenye yesisekelo sombuso u-Amendment 1 Bill. Kwezemidlalo silethulela impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ekuqaleni kwehlandla lesibili lemidlalo yesigabeni saphezulu seCastle Lager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela amalungelo oluntu eHarare bazonde bagane unwabu ngenxa yenyathelo elithethwe ngamapolisa lokuvimba abakhubazekileyo ukutshengisela ngokufola belubhekise edalela ephalamende ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kutshengisela bekumele kwenziwe namhlanje kukhokhelwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe People and Parents for Children with Disability. Omunye wabasole amapolisa ngumnumzana Zisunko Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukugcwaliseka kweziqondiso ezabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kwezokuthuthukiswa kwabantu, ama-Sustainable Development Goals, SDGs, eye Growth Age Development Program, GDP.
Thina njenge-GDP sithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumente wethu ikhangele kuhlelo zokuthuthukisa abantu abagogekile njalo nokuthi ilizwi labo lizwakale ephalamenti yethu yeZimbabwe. Lokho okuyikho okufunwa luhlelo lwama-Sustainable Development Goals, ama-SDGs, ngoba singachiya abantu abagogekileyo kumbe sikhangelele laba bantu phansi, lokho kuyinto ebuyisela emuva ukuthuthuka kwethu njengelizwe leZimbabwe.
Kwasekelwa ngumnumzana Charles Nyoni owe-Occupy Africa Unity Square othi okwenziwe ngamapholisa eHarare yikwephula amalungelo oluntu akusisekelo selizwe.
Laba akade befuna ukumatsha kade belandela umthetho njalo baphiwa imvumo yi-constitution i-right yabo yokuthi bazimatshele peacefully. So angiboni nje kule reason yokuthi amapolisa engabayalisa, but njalo angimangali ngakho ngoba vele sija siyawazi amapolisa lapha Zimbabwe ukuthi abusa nje vele ekhokhelwa ngu-Robert Mugabe ne-ZANU-PF bayenza intando yabo ngama-rights akaZulu walapha elizweni.
Umnumzana Hilary Mlambo ngomunye wabakhubazekileyo obekukhangelele lokhu kufola obekufunwa nguye labanye bakhe, ethi kuya kwethula incwadi yezikhalazo nje edalela ephalamende kanye lemahofisini kahulumende awe Compensation House.
Asikwazi ukuthi bayalelani, but sibona ngani ukuthi kule politics bakade basitshela ukuthi siyatshayewa yini, sitshayelwani. Thina sibo ku-politics sikhona ukuthi sibe siyazilwela ukuthi siyaziwe, singaphangelelwa phansi kuphela. Sifuna i-government isimelele, isiyenzele khonoko esikufunayo njengabantu. Siyafana labo bantu.
Okunye okukhathaza abakhubazekileyo njengaye uMlambo ethi ludaba lokubandlululwa kwabo.
Ah, hambe siya basiyalisa siyakhalela ngapi thina abantu abagobileyo lathi sifuna umsebenzi sifuna ukuzenzela izinto zethu asifuni i-discrimination hayi ayisikho lokho esikufunayo bayasibambela njengoba kuthi yibo aba-ebobhoded yini na hayi asikufuni lokho.
Ngenxa yokuphuza kokuthola umbiko okwaliswa kwalokhu kufola ngamapholisa bese bekhona abaze ukuzaphatheka kikho abanye bevelele esigabeni semashingo. Amapholisa abikwa ethusele abekade befuna ukutshengisela laba ukuba bengaqhubeki ngalokhu kutshengisela ngoba bengalandelanga umthetho. Bekumiswe imota ezimbili ezisetshenziswa ukuthela uZulu amanzi ababayo kanye lebikade igcwele amapholisa angafika phose yamashumi amahlanu bucwadlana ledale lephalamende. Kuthe emahofisini kahulumende ogatsha lwezisebenzi awe-compensation house obekungenye yendawo lapho bekumele basekhona enye yalezincwadi zezikhalazo bekunyakazela amapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ibandla lezanu-PF izolo lenelise ukusebenzisa ubuningi bamalunga alo edalela ephalamende ukuvotela umthetho okuguqula ingxenye yesisekelo sombuso. Ingxenye le i-Amendment Bill No. 1 iza kupha amandla umongameli Robert Mugabe ukuba akhethe umkhokheli wabahluleli kunye lomsekeli wakhe. Bekufunakala amavoti afika phose amakhulu amabili 180 khona kula malunga amakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Kula malunga ibandla le MTCT amashumi amane lanye 41 avotileyo ukuthi umthetho lo ungapasi kodwa kwehlule. Bekulokudonselana idale lapho amalunga ibandla le MTCT ezama ukuthi lo mthetho ungapasi. Omunye umsekeli kamongameli webandla le MTCT Mnumzana Nelson Chamisa uzame ukuthi kuvotwe NCT ngoba amanye amalunga abesesaba ukungavotelile umthetho esazakala kodwa usomlomo edalela ephalamende umnumzana Jacob Mtenda wala. UChris Gande weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMTCT unkosazana Thabita Khumalo othi okwenzakeleyo utshengisa sobala ukubana ibandla leZANU-PF alifuni ukulandela izifiso zikaZulu owapha impono yakhe esithi kafuni linguquko.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izani isiqalile ngokungalandeli imithetho yelizwe sebegambele isisekelo sombuso esavunywa nguZulu ukuthi yiso sisasebenza kuleli lizwe. Izani ithe sibona ukuthi abakufunayo kakwenzakali sebehambe bayagambela silalo thina njengebandla le-MDC abameli bephalamende balutshwane kakhulu ukuthi sanelise ukunqoba izane nxa sokufika isikhathi sokuthi siyevota sivotela leyamendini.
Bakhona abanye abathi ngabe kungaxotshwanga amalunga edalela ephalamende abahamba kutenda ibidi. Lithini linalo?
Asibe qiniso la ncwadi bekhona yona abe ngu-2016 izane bizasidla ngoba yibo abale majority. Ukuba khona laba abakatenda ibidi abaxotshwayo lanxa sengikade bekhona inombolo yethu kayifiki ukuthi sinqobe izane. Kumele uZulu kaNdaba azi ukuthi izane ivele yona isile majority ephalamende lesikhathi singena laba bakatenda ibithi yayivele ile majority soka kutshintsha ngalokhu.
Manje sekuzenziwani kathesa?
Kathesa ukuthi njengabantwana baseZimbabwe kumele sikhankase sibone ukuthi ngo-2018 izane sizayikhipha ngoba singehlule kuyenza njalo kumele siyokwazi ukuthi sesiyakufa sonke thula indlala.
Kuhamba njani ukuthi umthetho lo ugcina ubhasiswa uyena uZulu wapha imbono engani kafuni ukuthi isigamba lesi sifakwe?
UZulu wacaca kusisekelo sombuso lapho kwabhoda khona amaprovinsi wonke esikhankasa. UZulu wathi nxa sekufika isikhathi ukuthi isisekelo sombuso saseZimbabwe nxa sesimele sikanjelwe kumele kuhanjwe kuZulu kwenziwe i-referendum. UZulu akhombise ukuthi sifuna ukuthi bafuna ukuthi kugambele bekabafuni kodwa izanu angithi yontando kayiphikiswa bakubone kuqakathekile ukuthi benze umathanda ngoba bavele bangabantu abangahloniphi imithetho yakuleli lizwe.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT lapho ke ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ekhokhela umkhankaso wokulondolozwa kwesisekelo sombuso owe hashtag This Constitution, Our Constitution campaign yethe sawumphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora umlando wokuvumela ibandla elibusayo ukuthwala abafundi ibasa emihlanganweni yezombusazwe bechaza lesi senzo njengento elihlazo. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba.
Abazali bakhala ngokuthwalwa kwabafundi besiwa emihlanganweni yezombusazwe bethi kuchiya abantwana ikakhulu abangamantombazana bephakathi kokungena ekuhlukumezweni. Umqondisi we-hashtag This Constitution, Our Constitution wobulawayo, unkosikazi Abigail Nyampambi, uthe umphathintambo wezemfundo ngehlukane lomkhuba wokuvumela ibandla elibusayo ukubamba ngamandla abafundi ukuya emihlanganweni yezombusazwe.
Abantwana ngabantwana balamalungelo abo. Babilonga community, uminister is a custodian in terms of education. Uba ngako sithi kuminister, sicela ukuthi ahloniphe iconstitution yesizwe, ahloniphe amalungelo abantwana, ahloniphe nje ilizwe lonke jikelele.
Umongameli webandla le-MRP, umnumzana Mqondisi Moyo, uthe kulinyathelo elihle okwenziwe ngabomkhankaso we-hashtag This Constitution, Our Constitution.
IZANU PF libandla lezigangi lezikliwi abalandaba lekusasa labantwana yikuthola ukuthi bathatha abantwana ngobuningi babo bebasa kumarali zabo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane lomoyo ethi ibandla elibusayo lephula amalungelo abafundi kanye labazali.
Lokukhathazeka ukuthi umfundisi obani etholwa ngabantwana from umgabe sinizwile ekhuluma ngodlame elubhane vele izanu ifundisa abantwana ukugebenga lo dlame bazazidalela uhlupho luzazihlupha kusasa.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Langton Mpofu uthe uyabahlukuluza ukuthwalwa kwabantwana besiwa emihlanganweni yezombusazwe ngomumo okhona elizweni kudala amathuba okuthi abantwana abangamankazana bahlukunyezwe.
Ukuvikeleka kwabantwana yinto kakhulu emqoka ikakhulu nxa sikhangele abantwana abangamankazana. Abantu abamankazana bangabanjwa bangadlwengulwa kuyona leyana indawo, ngubani ozabona, ngubani ozabavikela, njalo bafundiswane abantwana bethu yikwini abaye bekubona. Abantwana abethu ngasoma politicians abakafiki esigabeni sokuba bezikhethele.
Umsekeli kamongameli we-PDP umnumzana kucacaphulu laye usolele lihlazo
into le yokuthi abantwana bagqokiswa ama-uniform bayatshona betshaya izilogani zama-political party yinto embi kakhulu ephula amalungelo abantwana. Abantwana kumele bafocus baconcentrate ekufundeni.
IZimbabwe ilungiselela ukuqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo, njalo imihlangano yezombusazwe iyazakala ukuba izakwanda. Kodwa umongameli Robert Mugabe useqalile ukwenza imihlangano labasakhulayo, kodwa kumihlangano aseyenzile abafundi babanjwa ngamandla ukuya kiyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-afasi 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM, lawe shortwave 4930, 6065 lawe 15460 kHz ku shortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokuvinjwa kwabahlala kwamanye amazwe ukuvota kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2018. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318, inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingene lani uhlelo. Lai Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America ise Washington DC. Esigabeni sethu esilandelayo wothi singakangeni khona sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. abakumsebenzi wokucitsha umlilo kweleFrance babikwa sebeqinisa imizamo yabo yokucitsha umlilo osuqhamuke endawana yonke emagosini alelo lizwe ngalesi sikhathi sokutshisa. Lo mlilo ubikwa usudale umonakalo omkhulu, abantu besala besengasela mizi isingumlotha konke lempahla yabo, ikakhulu emhlubulweni kweRiviera emagosini aphakathi kwamadolobha aweMarseille leNice. Uthi-ke amabandla aphikisayo kwelevenezuela asungule ukutshengisela kwawo ngokungayi emsebenzini okwensuku ezimbili ngenhloso yokubamba ngamandla umongameli Nicolas Maduro ukuba amise ukuvotela ukudinga ukuguqula isekelo sombuso ngesonto. Uhlelo olukhangela impilo yabeZimbabwe asebehlala emazweni lamhlanje sibe lethuba lokuxoxa lonkosazana Sam Tenson Sibanda, umongikazi osehlala lokusebenzela kweLebhilithane. Yena-ke ulohlelo aluqhubayo lokuncedisa ukuthuthukisa isibhedlela azalelwa kiso esempilo hospital sakoBulawayo. Ngalimpela viki elandelayo uMasibanda lohlelo alukhokhelayo olwempilo Life Project balomcimbi wokubuthanisa imali owempilo maternity fundraising gala ngomgqibelo mhlaka 29 Ntulikazi eNorthampton kweLebhilithane oqala ngo-6:30 ntambama.
Igama lami nguSamkeliso Tenson, ngibuya koBulawayo, ngihlala e-England ngise-UK at the moment, kodwa mina ngisiswa koBulawayo nje.
Lilo hlelo olalo olukhokhelayo wena?
Lilo hlelo engilwenzayo elokunceda ekhaya, njengoba ngithile ukuthi ngifisa ukubulawa, mina ngumntwana owazalelwa empilo. So nginceda esibhedlela sempilo nge-project esithi Life Project, isusho ukuthi impilo project. So sinceda empilo maternity, yikho lapho esithi Life Project sikhona.
Lenzani sibisibili empilo?
Empilo mina ngokusebenza kwami midwife, ngumongikazi njalo. So ekuhambeni lapha lokuthi umuntu nje ulokhu ufunda isiqeqesho esiya phambili, ngagcina sengingumidwife. And empilo ngihamba nje ngisiyavolontiya ama-services ami ekuncediseni omama abakhulelweyo nabantwana abavezelekuthiwe. Awupheleli lapho umsebenzi esiwenzayo, ngoba kathi lokhu yi-clinical side yezinto. Okunye sikwenzayo yikuklina isibhedlela sethu. Njengomuntu proud ngokuba ngowakoBulawayo, lokuba nje umntwana wasempilo wazalelwa empilo, siyaklina isibhedlela, sikline siqede sisipende. So akade sigqasa umsebenzi wokupenda i-maternity, yiyo kade sisayipenda ngesifte 2 years lokhu sisebenze ukwenza lokhu. So isikhulu isibhedlela sami, so silokhu senza kancane kancane. So yikho sikwenzayo empilo.
Ukwenza lokhu usebenzisa imali evela ngayo?
Ekuqaleni komsebenzi wami lo, ngaqala ngingumuntu ofuna ukunika back to the community what I got from i-community. Ngoba ngizalela empilo, into enkulu kimi ikunika, yikho engiqakathekisileyo, yikho engaqakathekisayo from the start. Esikhathini esiningi imali iphuma esikhwameni sami, ngihambe ngithenge khonokho engikwanisa ukuyithenga ngisaqalisa. Kodwa ngabona ukuthi iy'ndlela zakhona zilokhu zisiba ziningi, so ngaqalisa nje ngisenza lokhu kuthiwa ngama-cake sales, ukuthengisa amakhekhe ezibhedlela zalapha e-England zizongamaphawunda nyani okulutshwane, sijinte sihambe ekhaya sike senze lowo msebenzi. And sisakhula sinjalo kathi sesenza amadina kulethi sile minyaka ethile, silokhu sisenza amadina kanye ngomnyaka, sipheke sithenge thina ukudla wakhona, sikupheke sibize abantu babuye sidle ndawonye, si-contribute imali esiyi-contributha, sithenge ipenda lama-gloves lakho konke okunidakala emsebenzini yethu esiwenzayo. Sambe nje siyencedisa empilo.
Selikwenze lokhu okweminyaka emingaki?
Lo ngumnyaka we-6 esiwuphetheyo. Ngiqale ngiyedwa six years ago. Ngihamba nje ngisambe ngikhwalifaye nami lapha e-England njengomidwife. So wesibili ngabuyela sengilabakela wababona umsebenzi engiwenzayo bawuthakazelela, bajoyina-ke. Sasesiqala nje ukuthi sithaye izimali esizithaya, sithenge thina amatikiti ethu okugade imbiza, sihambe uBulawayo siyaba sifike khona. Uyabe siyabona lawo abazali, siyabona isihlobo, kodwa kuthathena la malanga amabili amathathu uyevakashe empilo kubona okwenzakalayo. Yikho ngivela khona i-passion yakhona ukuthi ubone ukuthi okay, usizo esingalunika lapha yiluphi, usizo olufunakalayo yiluphi. Saqala nje ukunika njalo ngaleyo ndlela.
Lo msebenzi mkhulu, Ngizwe kuthiwa lilo mcimbicimbi wokubuthanisa imali ngalimpela sonto khona ngapho ngaseNgilandi.
Yes, this Saturday mhlaka 29 e-church lapho engisonta khona siyenze esithi igala siyalokuthi abantu nje bebuyele bezigqokele kahle. Sizohlangana sonke sizame ukuthi sithama sento ukuthi nxa sela sesihamba-ke kwi-next trip sila imali yokuthi sitenge ipenda, sila imali yokuthi sithenga ama-gloves, sila imali umsebenzi wethu usu-attract-a abanye abangasibo beZimbabwe ngoba inkonzo esingena khona ingena abantu abatshiyeneyo into abavela kuyonke indawo ye-Africa labantu abavela khonapha emzini. So sibabaningi sikhuluma ulimi olufanayo ukuthi okay sifuna ukuthi sisize siza ngalokhu, mina ngizasiza ngalokhu, kumbe mina ngizathenga ibhokisi lamagrafu, kumbe mina ngizathenga ipenda, kumbe mina ngizathenga sisiya khona khona ukuthi sisiphe ndawo.
Kungenwa ngemali yini kumbe njalo kuvulekile yini ukuthi umuntu wonke ongasowe inkonzo yangini abuye?
Sikuvulekile ukuthi wonke umuntu ongafuna ukubuya abuye. Esikwenzayo ukuthi sithi abantu bathenga amatikiti, esikwenzelayo ukuthi emalini yokuthenga amatikiti lena yikho lapho esiza khona imali yokuthi senzezelele emalini zokudla lokuthi sithole imali yamadrinki khona phantu abathi nxa bebile phela umuntu nxa evakathele ekhaya kuyamele afikane. So siyabasiza amadrinki, silokudla, silakho yinto okwenzakalayo, silaba abantu abagidayo abathengisa i-arthi yakithi e-Africa ukuthi nje abantu bathole a nice evening. It's a nice evening out.
Imalini ukuthenga itikiti?
Itikiti sayenza £20, itikiti eliyi-1. So amatikiti siyathengisela umuntu wonke ozabuya £20. I-£20 yana izakhava ukudla azakudla lapho ngoba siyaba sile 3-course meal like i-dessert, the starter, the main meal, the drink. So yona le $20 khonapho kuyona le $20 zangcebe ngitshwane ukuthi ihambe iyenzani iyesithengela kamapenda. Le eyinye ezakhava ukudla le ndawo lapho esenzela khona nje lokuthi sibe le-good night sisonke iyabe ikhave lokho, kodwa esalayo yakhona siyathenga amapenda siwahambise empini, sithenga ama-gloves kumbe sithenge okuyigqokwana kwabantwana kumbe sikhona okuka kufunakala ngaseleso sikhathi yikho siyakuthola.
Lo-ke lapha sizweke unkosikazi Semthenson Sibanda ekhuluma-ke ngohlelo lwakhe olempilo Life Project, lapho-ke abazabuthanisa khona imali yokuthi bayencedisa kuhlelo lwakhe lona lolu olwempilo. Okwamanje-ke ewelani sike siye kuntatheli zindaba yethu untungameli Nkomo owe-Studio 7 yena-ke owethekelele ekolitshini lemfundo yaphezulu ele-William and Mary College esesigabeni seVirginia khonapha ngaseMelika ukuyahlangana labasakhulayo ababuye bevela eZimbabwe phansi kohlelo olweyali. Siyakwamukela emsakazweni ntungameli.
Yebo, ngiyabonga PJ.
Ungathi kafukamfu ngamafitshane ukuthi vele ngathi uhambo lwenu lolu and njalo libathole benjani abasakhulayo lapha?
Yes, sizileke lamhlanje William and Mary College lapha eVirginia. Silande abasakhulayo njengokutsho kwabo PJ abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Bagqiba-ke izifundo zabo lamhlanje njalo abeZimbabwe bavili kulo zikamayibere olwela amalungelo oluntu lo Godfrey Kurawone ongukansila weMashingo. Bonke behlangana abeMandela Washington Fellowship abasakhulayo laba abasekolishini leWilliam and Mary behlangana bonke labavela emazweni atshiyeneyo bangamashumi amabili lanhlanu. Abalaleli bazakhumbula nje ukubana basuke eZimbabwe kumaviki ayisithupha esikhombisa edluleyo benamashumi ayisithupha 60 abeZimbabwe behlangana bonke abasemakolishini atshiyeneyo khonapha eMelika balikhulu abayinkulungwane rather esingathi yi-1,000 bagqiba-ke izifundo zabo lamhlanje lapha. Ukhulumile uzikamayibere ekhuluma phambi kombuthano ngoba kulokhu yi-function bagqiba-ke izifundo kungani ngokuyi-graduation. So bekhuluma ngelakusasa leZimbabwe ukubana hhayi ngokubona kwakhe abantu kumele babophe isiqine sibili ngoba kulo msebenzi ukubana ilizwe lilungiswe kakuhle. UGodfrey yena uzakwethula la yamazwi akhe kusikhathana esilandelayo, mhlawumbe kumizuzu kumbe kuhola elilodwa elilandelayo. Yena ke uzaphatha njalo udaba leZimbabwe lapho athi uzakhuluma khona ngokuphatheka kwabasakhulayo kudaba lokhetho lomnyaka ozayo.
Nxa sebegqibe izifundo zabo kanje bavame ukuhlangana lomongameli welizwe, umongameli weMelika, lonyaka ke bayahlangana na?
Kuhlelo lwabo okuhleliweyo esingathi program schedule sabo PJ asibonanga lapho okulomongameli uTrump ukuthi uzahlangana labo. Okwamanje uTrump ngokwazi kwethu kasoze ahlangane labo ngoba kakhuko akukho kuhlelo lwabantu laba. Basifika ke khona ngapho eWashington DC, bazaqala ukufika kusasa langolwesihlanu langomgqibelo. Babe sebesiba lemihlangano ke okwamalanga amabili amathathu alandelayo khona ngapho, then bebe sebesuka ke ngolwesine sebebuyela emakhaya. Njengokutsho kwakho i-tradition ngeyokuthi bebesinxa beqeda behlangana lo Obama. Yebo, kodwa ke lo nyaka njengoba u-Obama sowasuka esikhundleni sokungu-Trump, asikwazi ukubana kuza kwenzakala yini khonoko. Kodwa kuhlelo labo njengokutsho kwami uTrump kasozahlangane labo kakho.
Ye, hayi, mbongile kakhulu anti ungamile.
Ngiyabonga lami PJ.
Kulungile. Lapha ke kwezemidlalo, intathe lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ekuqaleni kwehlandla lesibili lemidlalo yenguqu esigabeni seCastle Laga Premier Soccer League.
Imidlalo iqale ngehola lakuqala emini lapho iqembu leChicken elidlale khona leqembu leBantu Rovers enkundleni eluveve. Njalo umdlalo ufike kumlindo uyagcina iqembu leChicken linqobe nge 1 kanya. UDaryl Nyanduru nguyohlohlela iqembu leJikenini, kodwa umqeqeshi wabonozinti baleli qembu uJulius Ndlovu utshele intatheli zindaba ukuba banqobe ma-9-9 ngoba iqembu leBantu Rovers lalo lidlale kuhle kakhulu. Umqeqeshi weqembu leBantu Rovers uMthembu Ndlovu uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu labo loba bedliwe, njalo basuke baphazamiswa yikungabi khona kwabadlali abambalwa abalimeliyo ababalisa imvimbi iFortune Spandam. UShadrack Nyawa kanye loDumisani Ndlovu yena ovinjwe ukudlala inhlanganiso ye-PSL ngemva kokuba etshengiswe ikhasi elilithanga kathathu. Emdlalweni wesibili obusenkundleni yeluveve oqale ngehola lesithathu, iqembu leHowmine libe ngutshikelobhanqa leZPC Kariba kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leWangeli Bhaxabule eletsholotsho nge-4 kanya, eleyada linqobe leHarare City nge-1 kanya, eleCapes United leleShabane Mine abe ngutshikelobhanqa 0-0, kuthi eleFC Platinum linqobe leDynamos nge-3-1. Imidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa ngolwesine, lapho iqembu leBulawayo City lizadlala khona leHighlanders enkundleni yeBarber Fields, eleBlack Rhinos lizadibana leLenkezi Platinum Stars enkundleni yeMorris Depot, kuthi eleTriangle lizemukela eleChapungu enkundleni yeGibo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge-2-1 ngeleBotswana, okutsho ukuba liphutshe imidlalo yalo kumncintiswano weCOSAFA oqhutshelwa elizweni leMauritius. Linqotshwe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu, njalo lingela ngitsho lowodwa umklomelo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Esikhathi sethu yiso esingasavumi ukubana siqhubekele phambili. Lokhu esisonke esenza kwenza ke ikuvalelisa. Libe lelanga elihle. UPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.